Sike sabhoda bhoda elokitshini lasephumula old lasephumula south sesithole ukuthintwa ngezinye izakhamizi esisebenzelana lazo zisibonisa ukuthi zibona inganiso kule ngozi ekhona sihambile ke okwamalanga amabili into esinanzeleleyo ukuthi omama namankazana kakhulu yibo ababonakala bengena amagusu besiyadinga inkuni zokubasa ngenxa yokuswelakala kwakhe etsi edolobheni lakobulawayo laseZimbabwe nje jikelele bacina besiba esimeni sokuthi banga abuse ambe badlwengulwe ngoba siyabona ukuthi sokugcwele amasela lokuganga ngokudlwengula kakhulu edolobheni laselizweni nje jikelele okwesibili njalo abantu babe hamba omama namankazana bethwele amafoni okukwenza futhi njalo babe sesimeni sokugengbengwa abayahamba bebabili bebathathu lokhu sikubonela kokuyingozi kuba lula ukuthi lihlaselwe likhona legangeni kungela ndlela elingathola ngayo usizo
kuyini okungenziwa ngabazali kuyini okungenziwa nguhulumende
sikhuthaza obaba lamajaha ukuthi kakube yibo laba abangena ekuncediseni ukudinga inkuni kabancedise omama lamantombazana labo bake bangena iganga bangaba futhi yibo abancedisayo ukuba phelekezela labo ukuze baofele iprotection engabe idingakala inhlanganiso kahulumende yeZimbabwe Republic Police kayizinanzelela indawo lezi abantu abadinga khona inkuni qale ukupatrola hlezi nxa ekhona ongahlaba umkhosi edinga usizo okunye njalo okungenzakala ukuthi izakhamizi ezihlalele ekucineni kwemizi kazihlale zile vigilance kumbe zihlale ziqaphele ukuthi nxa lapho zisiza umkhosi kumbe nxa lapho zibone okunye ezinganazi kuqedakali zenelise ukuthi zigijime zincedise lazo ziofe usizo nokunye sikukhuthazayo ukuthi iBulawayo City Council ngoba siyakwazi ukuthi kugamule ukuthenza inkuni kakukho emthetho kayifundisa amarenja abikhulume labo ukuthi bebakhuze njani abantu kwamanye amadorobho ngesikhathi amanzi eshota lapha kade sokule sex for water ukuthi umuntu yathi lala lami ngikunika ibhakede lamanzi
impumela yokudingisisa kwenu le lizayisa ngaphi izaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho kumbe ukuthumela imilayezo engasiza abantu
esikwenzayo ke ngalokuchwaningwe siluphumelalo yikuthi siya busy phakathi kokuthi siluphakeje kuhle sithumezele limbiko kubona labo sibakhangeleleyo abakhangele izakhamizi abasikhothelayo njengekhansili njalo futhi sikhulumisana labo emsakazo njengoba sikhuluma nje lawe ukuthi lani likusakaze sifundise abantu sipha abantu amacebo lolwazi ukuze sizivikele sonke.